imitshina le imilutshwane abantu asebengene ehlelweni asebenathi amaphilisi sebaningi isiyandelwe ngoba ungakhangela ukuthi isibhedlela segovernment njengako eZimbabwe kobulawayo kanye nokuthi silayo enhlilo le-UBH bese sikhangela abantu abafuna ku-CD4 sekhawu bese sikhangela ngapha ngakubulawayo i-City Council nabo balayo umtshina kodwa abaningi abantu abakumele bayenze i-CD4 cell. Sisaqalisa uhlelo wakuthi ngeva nje kwe-six months wakumele uthathe i-CD, ngasokusiya ngokuthi usuke lesikhathi esinganani unathe amaphilisi abanjengathi sesingene phose ama-eight, nine, ten years. Kanye ngomnyaka bayacela ukuthi hayi bafuna ukubona ukuthi sibili i-CD4 sekhawunti iminjani ngoba kuyabancedisa ukuthi bakumonike bebone ukuthi amaphilisi lawo owanathayo ayasebenza umvikela i-CD4 sekhawunti amasosha komzimba ayanda yini ngoba nxa esehla sebekwazi ukuthi kukhona ongabe akuhambi kuhle ngoba kungaba khona kumbe iphilisi elingahambi kuhle bahle khonapho bahle bakumonike yikho kuncedisa kakhulu nge-CD4 sekhawunti.
Khona ukuthola amaphilisi lawa ama-ARVs asetholakala lula njalo imikhuhlane leyi eminye ehambelana nomkhuhlane wengculaza bakwelatshelwa lokhu yini bezuze la maphilisa?
Mina engikwaziyo ngeqiniso sibili nxa uhambe esibhedlela ngoba kuyakhuthazwa la kuma-counseling sessions ukuthi noma unathe amaphilisi kunjani nxa kungavela ezinye izibonakaliso zama-opportunity infections kulilungelo kuqakathekile ukuthi ubike noma unathe amaphilisi kwenzela ukuthi lawo bakunike amaphilisi ayelaphani ama-opportunistic infections ngoba bayachasisela sibili ezibhedlela ukuthi ama-ARVs kanathi ama-opportunistic infections wona amelana legcikwane xa kuvuka ama-opportunistic infections kumele bakunike i-treatment eqondane lama-opportunistic infections.